siyabonga Chris lichana njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 25 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa mbonani njalo futhi ngumbiko omhle kakhulu ovela kuPop, uPop othandekayo kakhulu ngabantu abaningi abalandela laba ngalandeli ukholo lwakhe. Mbonani mina khonokho kusinika ukuthi sibe nokunethemba lokuthi mhlawumbe nxa bekhona abalaleleyo yabakhokhela amazwe bazama ukuthi balungise.
Umkhokheli wesonto yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis namhla ukhulume phambi kwenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Zona bezesela zokhuluma izizathu ezijijeneyo ezingazwakali ukuthi iqiniso eliyilosili yiliphi. Uthi wesilalo emagesini kutshengisa ukuthi one aselabo manjinela abazi umsebenzi. Okwesibili kutshengisa ukuthi igovernment kalalo uhlelo lokuplanela iZimbabwe ukuthi amagesi ngenziwani ukuthi eningi.
Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubekela phambili lusiba lubi njalo inkampani yezesa ithi asizacitshwa okwesikhathi eside amagesi. Kuhoza Friday lamhlanje akubizwa ozwayo emidlalweni ye-Intwasa Arts Festival kobulawayo yona eqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Umkhokheli wesonto yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis namhla ukhulume phambi kwenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni we-United Nations General Assembly wakhuthaza abakhokheli laba ukuthi baqede izimpi, ubuyanga kanye lokuhlukuluzwa kwamakholwa esiKristu emazweni asenhla yezwekazi le-Afrika lodlakela olusemazweni ase-Middle East. UPapa Francis wethule amazwi la ngemva kokukhuluma phambi kwedale lePhalamende eleMelika eleCongress izolo. UMongameli Mugabe ngomunye wabakhokheli abalande umhlangano kwe-UN General Assembly eNew York abalalele amazwi kaPapa namuhla. UPapa Francis ukhuthaze njalo abakhokheli bamazwe ukuthi balwisane lokuguquka komkhathi ngoba kungalungelanga impila kahle kaZulu. Esuka emhlanganweni lo uqhube umkhuleko labakhokheli benkolo ezitshiyeneyo eGround Zero lapho kwafela khona inkulungwane lenkulungwane zabantu ngomnyaka ka-2001 kungozi yendizamchina ezazithunjwe ngabahlamuki beqembu le-Al-Qaeda. Ukuhlaziya amazwi kaPapa sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Umoya lombiko kaPop lo uhambelana lekade sikucabangela ukuthi izinto azazama ukukhuluma ngazo ukuthi abantu kufanele bazame ukuphila kahle njalo umhlaba wonke jikelele uzama ukuthi wenze ukuthi kungabi lokuthwala nzima kwabanye abantu ezweni. Kodwa mbonani njalo futhi ngumbiko omhle kakhulu ovela kuPop, uPop othandekayo kakhulu ngabantu abaningi abalandela laba ngalandeli ukholo lwakhe. Mbonani mina khonokho kusinika ukuthi sibe nokunethemba lokuthi mhlawumbe nxa bekhona abalaleleyo yabakhokhela amazwe bazama ukuthi balungise ngoba phela nxa sikhangela kulezi nsuku umnotho sisezandleni zabantu abalutshwane kakhulu, umhlaba wonke jikelele uhlezi ebunzimeni obukhulu lekudubekeni owesabisayo.
Ukhulume ngokuhlukuluzwa kwabantu bokholo lwesiKristu ikakhulu e-Afrika. Waphinda wakhuluma njalo nge-Middle East lapho kulezimpi khona osokugcwele iziphepheli. Singabona yini abakhokheli bamazwe bethatha amanyathelo phezu kwalolu daba?
sibona ngani ye abakhokheli bomhlaba bazama ukuthi bathathe amacebo amaningi ukuthi bazama ukuthi bangasebenzisa kanjani ukuqedana lo dubo ikakhulu lo lesilubonayo lokhulu uqhubeka lusiya phambili kubo Syria lamanye amazwe asehlangothini lonolo lomhlaba. Ngibone ngani mina lokhu okuthiwe ngumphopho kuzokwenza ukuthi labanye bazame-ke ukuzimisela ukuthi babone ukuthi kanti kuyinokungenziwa ngokushesha. Ngoba phela uphopho labalandela abaningi nxa yena engazwakala sekhala ngokuthi hayi bo abantu bayabulawa ngelingekho, kufanele abakhokheli bamazwe bamlalele ngoba bangahlamukelwa ngabantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe, sixoxelaye esengilandi. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi kungenzakala ukuthi amagetsi acitshe okwesikhathi eside elizweni okwedlula lokhu okutshengiswe kuluhlu olwethu lweizolo yilinkampani. Lo itshengisa ukuthi amagetsi azacitshwa ikakhulu kusukela ekuseni kusiya ebusuku, abesevulwa phakathi kobusuku kusiya emadabukakusa, abantu abaningi besalele. Lokhu kwenzakala uhulumende sithi abantu abaseyikuvunyelwa ukusebenzisa imitshina yokukhudumeza amanzi engakaphumi empompini yamagiza ngendlela yokulondoloza amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Joel Gabuza omela iBinga South edalele iPhalamende njalo ekukomiti yaleli dale ebona ngokusetshenziswa kwamagetsi eMines and Energy Committee.
Sike sakhuluma ngakho, sike sakhuluma kungumbuzo ePhalamende kulomunye othobuzi leyo ibuzuba kumnankazukuthi kanti kuhamba njani. Yindaba ekhulunyiwe kodwa ngokubona kwami ubephendula nje engelalayo imbangela lezizathu lokuthi kule solution banangayinika. Kukhulumile nje okungazwakaliyo kodwa sizwana bezesana bakhuluma izizathu ezijhejene ezingazwakaliyo ukuthi iqiniseli yilosili yilipi. Uduwe esilabo emagetsini kutshengisa ukuthi one aselabo manjinela abakwazi umsebenzi. Okwesibili kutshengisa ukuthi ugovernment kalalo uhlelo lokuplanela iZimbabwe ukuthi amagetsi kungenziwani ukuthi elungise. Ngesivele sikwazi ukuthi ngokukhula kwe-economy, ngokukhula kwama-sector akhwayo lama-towns abantu besakha izindlu, vele amagetsi kuyabe kuhamba esilela. And ugovernment kafakanga uhlelo lokuthi wesiphangiphangi sibe seduzane lamagetsi afunakalayo sibe seduzane nala akishaya kumbe alungiswayo. So sekule gap enkulu, idimandi isinkulu, amagesi akhona malutshwane. Akunani lokuthi kule kariba konke loku ngamanga akula manzi, thina sihlala tuzano kariba amanzi akukhona emfuleni. Technically singakhangela ama-turbines athatha amanzi athathela phansi ukuthi amanzi malutshwane kumbe maningi. Sake sike saba lama-drought asikaze sibone amagesi ecitshwa ngokuthiwa ngoba malutshwane akaze kwenzakale lokhu. Ama-turbines athathela amanzi phansi kukazambezi phansi.
Uhulumende uthi abantu sakuzamela bezibonele ukuthi bazasebenzisani kumbe basebenzisa i-solar energy.
I-solar energy i-technology ye-solar bakithi hlala sikhuluma ayikathuthuki esimeni sokuthi lapha eZimbabwe zingazibona sesingabantu abathatha amandla kagesi evela kusola siwafake ugrid yethu kumbe siwahlanganise nalawa ajenerate ngamanzi labo khona. Ngoba itechnology yesola isesekhatshana, asikafiki esimeni sonesi. Njalo asila plantation kumbe i-power station ephushwa kumbe ephushwa ngamandla elanga. So konke lokuyana nje izisizo zikatenda lo-amphila. Ngabe ugovernment nje uyazi sile khona eminingi eZimbabwe, sila magojis amaningi ugwayi wonke zingakha amanye ama-generator amanzi kumbe ama-generator amanzi gesi akwana even 5 ugwayi nje ngokwazi. But kuswelakala ingqondo nje labantu abahlakaniphile abakhaliphile abakwazi ukuplanela abantu.
Lo ngumnumzana Joe Gabuza omela iBinga South edalele ePhalamende njalo ekukomiti yaleli dale ebona ngokusetshenziswa kwamagetsi eMines and Energy Committee. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBinga South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave lagu short wave 4930-12080 lagu 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebule njini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi eziningi ezaxotshwa umthetho wezisebenzi oyenqabela ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngemva kokuphiwa isaziso senyanga ezintathu kumele zihlawulwe kumbe ziqatshwe kakutsha. Le nhlanganiso yethu le umbiko isithi ikhathazwa kakhulu ukuthi ingxenye yezisebenzi eziyinkulungwane ezingamachumi phose amathathu lokhu zithwele nzima zingela okokubamba. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo yena othi bacela izisebenzi ukuthi zilandele umthetho andubana bathathe amanyathelo.
Asibone ukunyikinyeka okwenziwa ngama-employers ngokuthi abantu bangabuyela yini emsebenzini kumbe banganikwa izimali zabo ezibhaliweyo emthethweni. Indaba esikhathazayo kumangalisayo ukuthi okwamanje sikhangelele ukuthi singenza njani ukuthi umthetho lo u-apply kanti umthetho lo ulandelwe. So siyacebisa ke ama-affiliates ezeCity ukuthi bangathatha cebo bani ukuthi ama-employers alandele umthetho ebisele abantu emsebenzini yabo kumbe ababhadale izimali.
Sikhuluma nje belokhu bekhona yini abaxotshwayo?
Hatshi, abantu abaxotshwayo kwamanje asisezwa ngabo, sikhangelane ngabantu abaxotshwayo. Akula bantu abatsha esibabona bebuya emahofisini bekhuluma ngokuthi bayaxotshwa kwamanje. Hayi, besingakubonanga okwamanje lokho. Sikhangelele labo abakhitshwayo ngemva kwejudgment, ibe sibakhangelele okwamanje.
Manje ungasitshela ukuthi lizathatha nyathelo bani ukuthi lilungisise lolu daba?
Njengoba ngike ngatsho nje ukuthi siyecebisa nje esisebenza labo ama inhlanganiso ezingaphansi kweZCTU sibacebise ukuthi bengenza njani ukuze bencedise ama members laba ukuthi bethole ilungelo labo. Sibone ngani nje sesizabuyele emadala, sesizabuyele emacourt ukuze sibone ukuthi umthetho uyalandelwa. Asila enye indlela esingayilandela esingayitsho kwamanje. Sizabona ukuthi umthetho ungalandelwa yini.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Kuqhubekela phambili ukufuthelana phakathi kwebandla leZANU-PF kulabanye abafuna umnumzana Emmerson Mnangagwa ongomunye wabasekeli bakamongameli athathe intambo zombuso nxa uMgabe sesukile esikhundleni. Kodwa kulabanye njalo abatshaya phansi ngenduku besithi ngeke kwenzakale lokhu. Intathelizindaba yethu uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ukulwisana kubandla leli kuqale ngomnyaka ophelileyo ngesikhathi somhlangano walo weCongress okuxotshwe khona amanye amalunga ebandla leli abagoqela iziphathamandla ezinjengonkosikazi Joyce Mjuru labanye besetheswa umlando wokufuna ukukhipha uMgabe esikhundleni. Lokhu kuqhubekela phambili ukufuthelana lokhu osokubonwa nguZulu lebulenjini be-intanethi lapho osokuphoselwana khona amagama aqatha. Omunye walabo abasanda kuthethiswa ebulenjini beTwitter ngumnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo wezemfundo otshelwe ngumnumzana Justice Mayor waJajena ukuthi kumele ame ukuthethisa inkokheli yebandla leli. Umchaze njengomuntu olamadimoni kumbe oziphatha njengomntwana oncitshwe inamnede. Umnumzana David Ndlovu wedalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi kulungile ukuthi abalandeli bebandla leli baveze imbono yabo ngezombusazwe loba nje yehlukile.
Bale mbono eminingi, there are social classes amaningi eparty. Social thinking vele zithiyeni. Don't expect umkhathi ukuthi acabange njengoqhathiweyo. So always vele ama-views always differ. Ekwayeni kulapho kulungiswa khona bese uqadina lizahlabela i-soprano limithena but emhlanganweni awulungiswa abantu bayakhuluma kwakufunayo yi-democracy le.
Kusobala ukuthi abalandeli bebandla leli balwela izikhundla njalo lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe nxa esesuke kiso.
Ozathatha isikhundla sikamongameli uzakhethwa ku-Congress. So athithi abaningi bengakhuluma ngakho but i-constitution yethithi umongameli ukhethwa ku-Congress. So we expect i-Congress vele ephelileyo kuminyaka ophelileyo leza yiza kokhona after 5 years which is 2019.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kozembusazwe othi lanxa kukhona okungehlela uMugabe engakaphumi esikhundleni kungeke kwenzakale ukuthi umnangagwa angene esikhundleni lesi njengokufiswa ngabanye kuZANU-PF.
Nje ukuthi kulandele isisekelo sombuso yakhulu uhlezi wesithi okhuluma ngokuthi kungenzakalani.
UNkomo uthi okunye okungenza ukuthi iZANU-PF ingakhethi uMnangagwa yikuthi kulabanye abanakanela ukuthi ngomunye walabo abaphatheka kumbhuqazwe weGugulawondi.
Ezingcolisa kakhulu ikakhulu uma zikhangela kuhlangothi lasemathebele. Kanye wayekhona kusenzakala izigaba zombhuqazwe eyenzakala ngama-1980.
Akwaziyo ukuthi kuyozalwa Nkomoni njengoba kuqhubekela phambili ukulwisana lokufuthelana kubandla leZANU-PF. Abadala bathi sizayicela izivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKip Stube.
Siyabonga Jahelidala Gibbs Dube. Go live talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezidalwayo kusilela kwamandla kagetsi elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umlawuli wedale leParliamente eMelika engowebandla lamaRepublicans umnumzana John Boehner uthi uzachiya isikhundla sakhe ekupheleni kwenyanga ezayo. UBoehner obelilunga ledale leCongress kusukela ngo-1990 ukhanya ethethe lelinyathelo ngenxa yokudonselana okusebandleni lakhe kundaba ezithile ezigoqela udaba lwe-budget kahulumende. Kulokuzamazama komhlaba okwenzakale edolobheni leSorongwe le-Indonesia phakathi kwamabili izolo okuthiye abantu abambalwa belimele kwadilika ezinye izakhiwo kodwa akula muntu obikwayo efile kusehlakalo lesi. Kathesi asizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Uxolo sihlobo zami sithandekayo, siza lethulela ke lolo daba imitshina yethu ingasebenza kakuhle. Okwamanje singene kwezemidlalo. Imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lane kulo mdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu elihlezi phezu kwengalane eleChicken Inn leqembu eliphethe isicoco sePSL eleDynamos ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn lizabe lingelamvimbi uPassmo Bernard ngensonto njengoba lomdlali ongomunye wabadlali abamiswe ukuphatheka kwimidlalo yalimpela viki inhlanganiso yePSL. Lokhu ngemva kokuba betshengiswe ikhasi lombala olithanga kathathu kwimidlalo eyadlulayo. Abanye abadlali abangasoze bedlale kwilimpela viki ngabagoqela uPeter Mzondo weqembu leTriangle, uGerald Jaguara weqembu leFC Platinum ikanti iqembu leWawa lizabe lingelabadlali ababili abathi iLivingstone Genti kanye loVimba eMatamombe. Umdlalo weqembu leChicken Indi leDynamo uza kuba senkundleni eBarber Fields ngensonto, ikanti imidlalo iyaqala ngomgqibelo lapho iqembu leTsholotsho lizadlala khona leFC Platinum enkundleni eLuveve. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leFlame lili lizadlala leZPC Kariba enkundleni eLafarge. Iqembu leJapongu lizanqikelana leqembu leBuffaloes ngase-Ascot, kuthi iqembu leHarare City lizadibana leleTriangle enkundleni yeRovaro. Iqembu leCity leleTriangle yadibana kungensuku ngakyejane kumncintiswano weChibuku Super Cup, lapho eleHarare City elibhaxabule khona eleTriangle nge-5 kanya. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leCape United lizemukela iqembu leHighlanders enkundleni yeNational Sports. Iqembu leWawa lizadibana leleHowmine enkundleni yeAscot, kuthi iqembu leDongo Sommers lizadlala leleWange enkundleni yeVengere. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe lePakistan emdlalweni kakhilikithi liseZimbabwe ukuzodlala imidlalo emibili yohlobo lwe-2020 kanye leemithathu yohlobo lwe-One Day International. Limidlalo izadlalelwa enkundleni yeHarare Sports Club njalo iqala ngensonto. Iqembu lePakistan lifike kweleZimbabwe ngolwesine ntambama njalo libuye linyela abanye abadlali balo abagoqela ukapteni weqembu Aja Ali kanye lomsekeli wakhe uSafraz Ahmed. Kodwa umqeqeshi waleli qembu wakha Yunis uthi ungabi khona kwabo akutsho ukuba badelela iqembu leZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Nantu-ke udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Minyaka yonke njengokufunwa ngumthetho, umongameli weMelika wazisa idale leCongress amagama amazwe asetshenziswa ukuthengiswa izidakamizwa. Kodwa lokhu akutsho ukuthi amazwe aqanjwayo la awasebenzelani leMelika lamanye amazwe ukuqeda udubo lwemidakamizwa. Kutsho ukuthi ngenxa yokuma kwamazwe la emhlabeni, abathengisa izidakamizwa laba bakhetha amazwe la ngoba kulula ukwenza imisebenzi yabo le emibi. Kumazwe angamachumi amabili lambili akuluhlu lamazwe la alichumi lasikhombisa akuzwekazi leLatin America. Lanxa eleBolivia leleVenezuela engenelisanga ukufaka imigoqo enqabela ukudluliswa kwemidakamizwa emazweni abo, amazwe amaningi enelisa ukufaka imigoqo encomekayo. Izidakamizwa ziphambanisa impila kahle kaZulu. EleMelika lizaqhubeka liqhelisa imizamo yalo yokusebenzelana lamanye amazwe ekuqedeni udubo lolu umhlaba wonke jikelele.
Siyabonga Tsahelidala, leyo ke bekuyimbono kahulumende weMelika.
Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komile.
Go was a Friday lamhlanje imidlalo ye Intwasa Arts Festival kwaBulawayo iqhubekela pambili. Abenza imidlalo bekholisisa uZulu endaweni ezichiyeneyo. Kubika uJoseph Njanji.
Zozo kulezi nsuku edolobheni lakoBulawayo lapho uqutshwa khona umdlalo wejumilanye weIntwasa Arts Festival koBulawayo kule nhlelo zemidlalo eziqutshelwa endaweni yezijineyo zakontuthu. Igceke lokupaka izimoto elingaphandle kwelarge city hall kulapho kutshaya khona amaqembu adlala amakatali. Njalo ngosuku lokuvulwa kwale midlalo okusemthethweni ngolwesithathu, iqembu leBayethe Ensemble okuyilo esivule ngalo uhlelo kanye leAfrica Revenge wakholisise uZulu.
Salibona Bulawayo injani yaphila. We are Africa Revenge.
Izolo ngolwesine mini bekuleqembu leNkululeko yabatsha School of Arts iyasa ngamafitshane ntambama kutshaya iqembu lendolwane Super Sounds kwathi ngemva kwalo abantu bathokoziswe nguJays Marabini kanye loClement Magwaza. Laphakathi kokutshaywa kwamagadali uZulu uyabekholisiswa ngumahlekisa olodumo weZimbabwe jikelele uBabongile Sikhonjwa. Abantu babukela zonke lezi zinhlelo ezenziwa egcekeni lezimoto eliphandle kwe-Large City Hall mathupha bengakhokhanga lutho, kodwa namhla bafuna ukubona umculi wengoma zeZim Dancehall uWinky D yena ozatshayela phakathi kwayo i-Large City Hall kuzamele behlukane lamadola amahlanu. Kusasa kuyilo usuku lokugcina lomdlalo we-Intwasa Arts Festival koBulawayo kule nhlelo ezimbili ezingenwa ngemali njalo lezinye ezithiwa we-Intwasa Fashion Show wona ozoqhutshelwa eBulawayo Theatre njalo ubiza amadola alitshumi kanye lo we-Intwasa Comedy Show ozaqhutshelwa endaweni ye-Hope Center. Wasivalela uhlelo nguClement Magwaza yena ukokotshise abantu baze baginqa izolo ebusuku. Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga njanje ngokusethulela uhlelo lokusithokozisa uhlelo Woza Friday. Ichahala Gondlovu uJays Marabini umajaha wodwa egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi Izinkomo. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli wesonto yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis namhla ukhulume phambi kwenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Udubo lokusilela kwamandla kagetse loqhubeka lusiba lubi elizweni. Njalo kuWoza Friday lamhlanje besikhangela imidlalo ye-Intwasa Arts Festival ekobulawayo. Hayi ke kwanele kwalamhlanje zulukandaba olivalelisayo muntungamili nkomo. Libe lobusuku obuhle.